Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Asazi lathi ukuthi singabe sinabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhale njengabantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu kubone hlabela njehambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile, njalo siyaphambili, kasibuyela emuva. Sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, iziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse okuthi uyenelise ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asiklangileyo. Yiyo vele injongo esingayo. Sishiyele labanye esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Asiwasona amakhiwe asithi lawo makabuya la ngabuke ona wa-African term.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongaphisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwazi kuwebu videos on record. Kulo munye othungameli bandleli eliphikisayo ethi yena kusasa manje thatha umbuso sazokugcwela amakhiwa laphana, sokugcwela amakhiwa laphana. Sathithi iZimbabwe ilizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnotho ngana uhambi kayo. Pho abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe sinabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhale njengabantu abahlulekileyo. Laba abantu abangazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuyana it was a deliberate ploy, ngoba idola umthuli engakalikhululi uthi liye ku-willing market willing, i-willing buyer willing seller. Uyakwazi between you and me vele kubo-900. Licansile lethusa lazakazi nakubo-8,000. But kathesi mina lawo masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola seliku-6,000. So kwaloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market we have a speculative market. We are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthuli ekhulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonile ukuthi hayi leyi into le yinto yelizwe, into esifuna ukuthi siyikhulule sisonke. Akunanoma circumstance ngabe idola licobodekisekile okuthi vele kathe singabe seliku-10,000-16,000, but lingeza fika ku-8,000 ngenjongo yokuthi thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kathesi uma ngikhuluma njenga namhlanje seku-6,000 and below. Ilokho lisehla lokuyani ubebalekele ukuthi i-black market ibe yiyo edidivine amaresi. Kathesi wonke umuntu ofuna idola usehamba ku-auction system ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye,
kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vela sizwe lirecover kangako idola iyahlala vele kunjalo kungani kuzembuzi
konoko kukhona siyakwamukela kusebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezanu PF ubeqoqa le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hhayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate i-candidate yenu kwathesi lapha kubukhansela ngozwane kubu-MP ozwane upresident naw yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawa angama-52 or so days eziseleyo before u-23 August otherwise akula ukhankasa okukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayavezamani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongane uthele emdli ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 utitsha ngumpolisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipay yakhe kayisukanga ku-$10. Thina into esiyisolayo kwayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola likuvalue bani kumbe bani. Into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga. Khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi, engumlimi kumbe engasomlimi, usengumyanga. Isizathu ukuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars, ngemali yama-RTGS. Uthenga uchinda, uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars. But yena uhulumende nxa efuna ama-services, ama services usibhadalisa ngama-US dollars. Uthengisa ifuel nge-US dollars umnangapha. Kodwa yena xa esithi thina sihoshe abasebenzisikhulukuzeni ifuel yakhona, usiholisa ngama-RTGS.
Nxa kunjalo-ke, bakhankasa njani? Njalo abantu bayavotelwa njani ngabantu?
Kukhankaseki labana abantu abana lutho abangalutshela abantu kubona ehlabela njengangehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblema ayenzayo mna ngakho is continue to abuse ama-state resources. Khathesi besearch pink ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi besearch pink ebhinga kungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besearch pink abantu bangabutana abantu belizwe lonke babesearch pink sebona ngani ukuthi abantu abamthatha abantu abafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi. Kuyafana nalokhu akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonke akukhankaseki bayakhankasa nekhini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 khathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela utitsha uthela akumvoteli yine kona $10 utshela ibuthi ukuthi akumvoteli umkabo engelanathukela engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini bona lapho
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu inxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu kasonke yapho ikuvela nje yodwa into edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngokulutshwana babo kube yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababotshwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa osakhulayo ngamapholisa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangamajumi amathathu balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapha kwele Melika izolo emadabukakusa. Amapholisa adinga umuntu owenze ihlazo leli. Ibandla elikhulu eliphikisayo kwele Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo. bathi kalukhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. Kubika abezindaba abeReuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kangelo kokobe
ke namhla sikhoka lo mnumzana Thandazani Ndebele incwadi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo baba kunjani
siyabonga Dukele njani baba
hayi siphile kahle singazi wena siyabona kulezi nsuku amajaha ungazani akula muntu obatshengisa indlela yokuphila kudala siyawazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele akusitshela ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala lapho
umfana wayekhuliswa ngamadoda umfana wayekhuliswa ngobaba kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana singakafiki nje kuthini abafana bakusithi isimo kulezi nsuku ake sibhekeni kukhona yini okhulisa umfana singayibamba lapho sizobakwazi ukuthi base sifinyelele kuthini abafana isimo abakiso kambe bazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho ngesilungu lokhu abathi they are not present amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana and amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kwa ekugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana womfana
ye baya ngaphi obaba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene amadoda aphumile emakhaya ede imisebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajukalala ahambe njengayona nje leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ekhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sekusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi so isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana
kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela
esimeni esesifana naleso wona mvamthembu sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani njengama-community leaders ma ngabe sikhuluma emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayi-leaders enta amabhutha ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eza kanye ekhaya ngonyaka kube sokuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kangakanani so ebengikuhlosa mina ukuthi mhlawumbe akube khona thina ama-community leaders abafana nezinduno osebhuka omndisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi singenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu
ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Thandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwele South Africa undebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ungadunela kusasa
kwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu lalabo abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani lingaze lathi ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcinana khona sibale kuLuka 12:31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane engelizwe lakithi kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni bayekhetha engingapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulumi ezombangazwe, ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo, imbuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi phezu kwembuso yonke yona leyo esiyithembiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga, lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo. Asithi nabo esihlezi khona sibakhulekele bonke laba abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana siyizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezithiyeneyo, lalapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hathi ukuthi bazikhukhumeze bona, hathi ukuthi bona bahlale kude bodwa, hathi ukuthi bancindezele abanye abantu, hathi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, uweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayawutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuxilibezelana, awulakusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayithoba munamunye ngelesiSri Lanka namhla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelo yanamhlanje ethiye abalandeli bomdlalo wekakhilikithi bethi thibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Well, exactly. I mean, we've played really good.
Sidlale kuhle kulomncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu leSri Lanka. Singakaze sinqotshwe, okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi. Akukho buhlungu kakhulu ukunqotshwa lokhu ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Uhawuthoni uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abesabutheka kodwa abasaze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo njalo okuqakathekileyo yikuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongeyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe uMahesh Tikshan utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobuningi enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umntiswano onje kulezibukeli eziningi kangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto eyenze kuba singethuki ngitsho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nansi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlelaka Premier Soccer League. Iqembu le-Islanders linqobele iCapes United nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Black Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngele-Dynamos ngaseBata. Iqembu le-Triangle litshaye le-Cranbourne Bullets nge-2-1 eKipio Stadium. Kuthi ele-Herentals libhuqele le-Zimbabwe Warriors nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele SUV7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oyiVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econite, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lomcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42-21-10.5 kanye le-7.5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu le-Cadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds. Ubeqala ukuthola lo mklomelo.
Engikuthandileyo yikuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga. For the first time angikaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantini khona lapho.
Uthobekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we 21 kilometers eseqenjini le Black Rhinos Athletic Club uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Sekulomqanso emningi sesijayele ukuthi nga sigijima. Last time yayingaqansi kangako sasisehlela kodwana sithamele kuyenze yangani isigaqa umqanso hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we 21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco ebesigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungela mali ikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we 21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu kwathi uLamek Rasha yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. UElizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco ungqongqoshe we-Econet uKizito Makuni uveze ukuba bayaziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka ichumi lanhlanu edlulayo kulabalihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende kunhlelo zokukhulisa ezokubukisa i-tourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe usengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Akancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lo kusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKhabza wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi, umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho ngithi abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziyo emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekileyo, kungabantu abasimayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, the humanity as a people.
Precious moments are built through love, diversity plays a part in our society. Without the other, there's no life. Without the other, there's no night. Without the other, there's no night.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video wami liyawathola, ikhona ivideo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo kubo Deezer, yonke indawo kubo DistroKid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi _ officially, ku-Twitter ngumamozi _ officially njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time, we are on the other side now. Love, peace, joy and happiness is all we need. Please. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Yelo ke umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sibone ekade silazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga elizwe lonke lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo osithembayo uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani,
muramuri yeZimbabwe.